o VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kuStudio 7, lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 8 kuNhlolanja 2020, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. Iproblem uthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilo ungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetyenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezinti zabo
ezivandeni.
Le mithi yesu yayisidurile kuba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi so sesifuna ukuthi ngabe sesispreya simo sendlala vele sidlakanyeka na. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lento emlonyeni. Khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha sowusiyachaya ama-3-3 ngizele ukuthi abantwana besikolo sebuya besidla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigabeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. UMnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise, njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ephalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kaMnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulomhlangano behlabela. UMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma isemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ephalamende lamakhansili okuthiwa yiku-imposa ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo uMnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo isetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. Umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho okuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola emelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Ngolunye udaba oluphathelane lomthethwandaba, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga, uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe, ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwabakhe bebesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe leZANU-PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Puprayito Karepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawashita Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatswa Musavara lomnumzana Billy Rottenbach wenkampani yeGreen Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala, abathathu laba abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa lomnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhulunywa. Kodwa nje kobulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinisi. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelakho. I-problem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilo ungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthageta abantu abavele babe belezi mpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele nxayisilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanye ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla leZANU-PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphathamandla lezi eziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yeZAC kumbe nje yikulwa kwabo kubandla leZANU-PF?
Kulokulwa thize. But lo la ubaba lo Dakire kunini indaba zakhe saziswa. Bese kusikonfirma ukuthi hayi ukuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle, ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele igenuine izakhe udakure ngakudala wabanjwa, kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwezi zinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezeke kuzokukhanya ukuthi izimpi zezami seziwela phezu kwakhe, yikho ukuthi laye ngani kuthiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ekusebenzeni wayo, omaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla leZANU-PF abatsha laba lincomeka yini?
Lingancomeka but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihlweli banzisisi laba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo yizimpi zaphakathi khona phana with iZANU-PF sebedingani ukuthi bazakhwethana njani. So indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele zihlezi iyangisa umuntu.
so ba kwazi ukuthi bengabamba ukuthi agree ukuthi aphumeka abani kuphumele kabani kuphumele kabani so phakathi kwezimpi njaye basetshenziswa abantwana labo indaba yokuyo yonke le ncoma ukuthi ingxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no akungaizakhanya setshenziswa ngendlela enje so
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakale selokhu wangena embusweni kulandela owayengumongameli umnumzana Mgabe ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo
mina kulazo nto endibonayo sisi kulazo nto endibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyelwe kuyelwe nango umfumira kwagcwala ama-newspaper kwava kugcwala indawo yonke kade samacala akhe ngani kuthiwa one by one afuna ukuchithwa afuna ukuchithwa akuzwakali ukuthi kuya nxa babe-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhe le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele singabanye sebengenile phakathi sibili ngase sibonile good example ngabayi-one or two ukuthi heyi lapha kakudlalwa la but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sisi inabantu abaningi phakathi so ukuthi nxa isithithithithi yaphuma iyafika incindezele lapho incindezele lapho incindezele lapha so hayi pesi yangikhona kayisiyo akuyabonakali lutho ngitho lenzakalayo.
Lo ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampawa kuvimbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zeBhongwe emaChecheni emathebeleleni South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo seze bajimba okwamanje. Ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imule zifika phose ikhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuthelelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezivalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda, kuthi umsekeli kamgcini sihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la okhulu abasesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngendlela ukusilela ngamaphayiphi ama ukudonsa amanzi enjini yokudosingasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanise ukulima. Ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi nale sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enayo engadi le sithole engadi nale ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa.
Uma Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya kuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibili engadini lapho ezabazimba but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi sithwale iyeGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa bangathengisa imbhida gale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela kunzima kithi khona ukuthi ngasiyazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu babe bekhangelele khonapho ukuthi khona ongahlala wena konke liyafa lendlala lokhulu logogo liyafa lendlala labazukulu bafa ngendlala.
Unkosikazi Patricia Spanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. Uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu yayisidurile ngoba sesispreya simo sendlala vele sidla kanye mntanami khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela pha sifaka ngalito emlonyeni khona zalindela ukuthi ngitheke khonapha sowusiyachaya ama-33 nize ukuthi abantwana besikole sebuya besidla kwabana sesidla ndawonye. Hayi singo sibi. Sibi sibi sibi. Ubona nje wasengoba. Kodwa inxa yodubu somele ngiwe lenkonzo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala, iWorld Food Program WFP isebenzelana leAfrica isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu, 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kuze njalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lwe-World Cancer Day esitezi ngolwesihlanu, bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnyameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Maklinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa, likhululeka kubhadalwa, kuthiwani lizohlola umkhuhlane wekhensa ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungakuhambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welashwe sibili kuphole. Siyabethi sesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho, ye inhloni. Kodwa namhla ngaze kuthiwa egijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho belezibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi ikhensa le isikhona, asinanzeleleni labantwaneni bethu iyatholakala. Bomama sambeni sisukumeleni phezulu, ngoba wona lo mkhulane lathi zasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuya elathwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuqeda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beselwa imali yokuhlolwa leyokwelatshwa. Ngimele umsakazi yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Okwamanje ke silitshiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye oke waba lipholisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, siyathanda.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Mnumzana Gande, kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa ngukhulumende wethu, ngoba indaba kaMary Chiwenga ngokuyibona kwami is a personal matter ekaChiwenga ayenele nje adile ngayo nefemili yakhe kumbe nefemili kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa uhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ophela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo. Kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo bengabantu abasaphila bonke kungelahlupho, bonele nje ukuthi sekuthiwa sebedivosa uMary usengo-corrupt, uMary usengofunga ukubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kucustody, usedinaya ibeyi. Ngapha ibeyi ababenikela okwakuqala amasosha amzimba ukuthi ku-adresa yethu ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi i-state is captured. endi angazi ukuthi into engahamba ithiwe iyenze kanjani ngoba uthi wenze it is now is using ama personal ama military or ama ngathi i office power as a vice president ukuthi atshele or addicted to the judiciary ukuthi yenze kanjani ngoba ifani ukuthi believe ukuthi justice civil balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa kufaka ama judgments anje ngoba siyabona ukuthi uShiyenga civil uphethe intambo icala leli ngiyo ojonisayo ngiyozenzela konke angazi ukuthi abantu bahanje bakubona kumbe into nje abantu aba noma ngoba sesijwayele izimbabu ukuthi izinto zibonakala siphonga uthula nje sithi ah sizakuthini kodwa ke kuze sibuhlungu ngoba umuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-office ephezulu kangaka njalo njengomuntu abasitshela bathi bona basusa umgabe ngenxa yokuthi kulento ezithile abadizeza ezingalunganga.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani?
Ngokubona kwami ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yilo engingelaqiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engagcina njengasakhulumanga lutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibizo sokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukuhle ukunenga kufihla.
Uthi wenga umuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo?
Kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphedeni iShiyenga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamina ngakho ngaphandle kwakhe iShiyenga and sokuhle kusisebenzisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nambi labafana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethande ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sibili angazi ukuthi singathi into esiyimele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhangela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya siyathanda ukuvalelisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana namhla sixoxa lo Councillor Lilian Mlilo ka Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kule council. Sicubungula ugcikwane le-coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe.
Udaba le-coronavirus njengekomiti kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa likhona but thina kukomiti ade singakahlali ikomiti ngithemba iviki yona le ebuyayo ayisezuphele singahlala ngambona ngani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from uDr Sanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokuthole sebebanjiwe yini abalalele i-virus ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona.
Kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba?
Yes, lukelwa abantu abanja lolu daba kodwa nti into ekhona ukuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulume sithe noted for that ukwenza ukuthi singahlala ku-committee yikho esesizabuza khona kuthola information egcwele udokotela Sanda ngekhansili nguyosela i-statistics zonke ze-health ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulawa ngezeyo sifuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo, kwamuka umkhuhlane onjalo, idolobho lakobulawa lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye, lingenelisa ukulwisana lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lo daba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga. Amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi. But sihle sigijimesane lakho khona lokho odokotela bahle bakukhangele ukuthi amanzi lawa alomkhuhlane kumbe awulamkhuhlane. But for now amanzi akhangelwa, abantu okulomkhosi wokuthi amanzi anganalelinye isidunga. Kwancediswana umanjinela lo dokotela, udokotela laye wakhuluma okwakhe for ama-residents ukuthi abekwazi ukuthi hhayi amanzi lawa azwakala yesalophunga lodaka but aclean, a-right for ukuthi abantu banathe alamkhuhlane. Wakhuluma okwakhe ukuthi okwenzisa amanzana abelodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, anuke engani alodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, yikho sowuzwakala engani anukudaka. But for now sebekulungisile konke lokhu, amanzi ase-right.
Izibi-ke ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imikhuhlane?
Iyatholatholakala idizili, nxa itholakele ziyaphuma izimoto zihambe ziyethwala izibi. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imota kayibuyanga ama-resident kuma-district meetings ukuthi bananzelele ukuthi imota ayibuyanga, izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Sinde sinemezele futhi lapho siyokutholakela idizili ukuthi zikhutshele phandle izibi. Sibone ngani ukumemetheka komkhuhlane kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-resident kuma-feedback siyabakela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye, lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye iy'ndawo eziqanzileyo, kulezinye iy'ndawo aphuzayo ukuthi aze ayefika, amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi. Loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi indawo ezinjalo kufuza amabhawuza ahambe. Kungaba sezinseni amabhawuza ayahamba, siyananzelela kakhulu ukuthi nala mabhawuza afike khona ngayo ngoba la ma-residents lawo siyathola ama-comments awo okubonga sibili ukuthi hhayi siyabonga ma-councillors, amanzi siyawathola nxa siwacelile ngamabhawuza. Okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedo sibili bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus, kutho ukuthi lingakhulumisana lodokotela we-council ngeviki ezayo, kuzayenziwani, abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane? Sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benzele?
Ye, siza kuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini, kube lezi ndlela eze-awareness. Siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa singenise kuma-community e-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
Asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee but I know udokotela yena sengenile bese zasitshela i-statistics sesihlangana ukuthi I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus leyi amadokotela base bagijima but i-statistics sakhona I know sizasithola sizwana sile committee ye-ofaza.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Lilian Mlilo kaward 12 eNjubele noBhengula, njalo engumgcinisihlalo wezempilakahle kuleyi council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyikuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There has been a horrific mass shooting in Thailand. An emergency official says the death toll is at least 16, with an unknown number of wounded and the possibility there are still